ukubulawa kuka Nicholas Babukande kube into echiye abantu abanengi bezibuza imibuzo eminingi ikakhulukazi indlela amapolisa aseMelika aphatha ngayo izimo noma izigameko nxa kungabe kuhlanganisela umuntu omnyama phakathi nxa sesikhangela indlela uNicholas awulewe ngayo indlela elichuku kanjana kutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitholayo amapolisa aseMelika kukhona okutshengisela sobala ukuthi imfundiso abayitshelwayo niloma noma umhlophe noma umnyama kodwa ke nxa ukupolice force batshelwa nje ukuthi umuntu omnyama noma abantu thizeni kufanele ukuthi batreatwe indlela elichuku efana nendlela le sibone uNicholas ebulawa ngayo.
Ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi amapolisa eMelika abe lochuku ikakhulu ebantwini abensundu?
Engingakuphinda njalo wabugande ukuthi imfundiso noma ngithi kuma training institutes abo ama training institutes abo noma lama commanders abo abayiwa abaphetheyo abamapolisa yibo abavumela izinto ezinje noma ngithi imfundiso yabo yiyo egxila kakhulu ekuthinini umuntu omnyama uyingozi kakhulu. So ngaso sonke isikhathi kufanele ukuthi nxa ungabe mhlambe uhlangana laye atreatwe ngendlela enzima kakhulu ngoba besazi ukuthi umuntu omnyama ilungelo lakhe liphansi kakhulu ilungelo lamakhiwa. Siyazi ukuthi ezikhathini eziningi amapolisa abalokuhlangana lama gun violences lapho abagcina khona bedutshulwa kodwa ke bayakhohlwa ukuthi indlela le iyiyo abenza ngayo bephatha ngayo abantu abamnyama kanje yiwo okugcina kusenza ukuthi uhlale ngaso sonke isikhathi ungabi lokungaboni ngasolinye phakathi kwabantu abamnyama labapolisa. Abantu abamnyama bengasathemba amapolisa ngenxa yezigameko ezinje zinalezo zokubulawa kwabantu abamnyama mahlayana. Into ekhona uhulumende waseMelika kufanele ukuthi into efana le gun crime eyiyo edala zonke zinalezi zinto esizibona namhlanje abantu bebulawa mahlayana ukuthi nxa bengathi control indaba ye gun crime yiyo indlela ezakwenza ukuthi nxa umuntu bembona bengamboni njengesithi esingakhipha umpopo sidubule kodwa bambone njengomuntu ofanele ukuthi abanjwe aboshwe ayegwetshelwa lelo cala alenzileyo. Kodwa kubona into yokuqala nje ukuthi yingakho ngaso sonke isikhathi ukuthi bona nje amapolisa nxa behlangana lawe into yokuqala nje ukuthi batshengisela ukuthi bafuna ukuthi bakudubule. Kodwa ubuhlungu kukaNicholas ukuthi kona uye wabulawa engelawo umbhobho uye wabulawa engelasikhali asiphetheyo ebulawa ngokutshaywa ngendlela ebuhlungu kakhulu okungaukuthi kufanele ukuthi lawo bona laba abakwenzileyo bona laba ulobo ukuthi noma ngabantu abamnyama abakwenzileyo yona la mapholisa amahlanu akwenzileyo kodwa kufanele ukuthi bahambe behlala nengalo yomthetho njalo noma nxa kuvuma abahambe bayibhadle ijele nemisebenzi yabo ibaphelele ngoba kube isibonelo sokuthi akukhethelekile ukuthi ungubani kodwa nxa ukuthi ulipholisa usebenzisa amandla akho ukuthi uzwise abantu ubuhlungu noma wenze izinto ezingalunganga isiphetho sakho yizo sena lesi sokuthi uzahlala nengalo yomthetho.